So we see card send up a VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 29 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili umongameli emasoni mnankagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe international trade fair kobulawayo namuhla uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. IZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni mnankagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe international trade fair ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Lumbukiso uqale ngolwesibili njalo ugqitshwa kusasa. Ekhuluma kulumbukiso phakathi kweviki, umsekeli kamnankagwa umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo mahlayana ngaphandle kwesizathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ezabelweni olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi abantu abasenelisi ukubhalisa. Le komishini ithi abafuna ukubhalisa kumele baye emahofisini ayo la kwezinye indawo ebezivele zihleliwe. Ithi njalo ilohlelo lokubhalisa abantu embukisweni ophela kusasa oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi e-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona DBT.
Ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota kuyabhalisa ukuvota kulawa abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha yakwazi ukubhalisa ukuvota uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Qakathekile kakhulu iblitz le isivalwa kuthi ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyawusokumele ukuthi emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lulu ukufinyelela ngoba abe kuma-provincial offices amanye ama-districts kawala ama-office wona lawo. So kuyawe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imchova besiya lapho izek office etholakala khona. Esiboni ngani kunganzimela iningi laba abaningi, but ukuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi khona nxa sibhalisa ukubhalisa ukuvota kathesi before mhlaka 30 kunje kuyancedisa kakhulu ngoba i-delimitation process leyade esikhuluma ngayo ukuqunywa kwezabelo kukhanyela inani labantu ababhalise ukuvota ama-constituencies lawa kukhangelwa abantu ababhalise up to mhlaka 30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa ukuvota kodwa yabungasakwanisi ukuthi sithi inani lonaleli eliza setshenziswa ukwenza i-delimitation uyabungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lonalolo. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubela elikhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma-constituencies lade sizama ukuwasave through i-campaign ade siyezi-save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ama-constituencies la siwasave.
Ungathini kulabo abathe kabakuboni ukuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho oluzayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuqhuzelayo njenge-ekhaya voti ukuthi khona asikhangele nini i-development yakithi njengamathebeleland. Njalo nxa sikhangele i-development sifanele ukuthi siqathanise lokuthi nxa ama-constituencies ulutshwane emathebeleleni kusho ukuthi lekhekhe lelizwe sizadla ubulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaqayisa ukuthi hayi vele asidliluto thina kwathini kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelopenini iculture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotela abocouncila kumbe member of parliament abayibo abagoda umthetho at local level and at parliamentary level, kuyibo abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele kulabo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguyo ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana lama-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhetha sikhethisise kuhle kuze ukuthi abantu labo besiriprezente kuphalamende. Njalo nxa sikhangela ukuthi ama-constituencies nxa sebemama lutshwane kuthi ukuthi ivoice yethu njenge-region yemathebeleland iyabe isilimited kakhulu.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi ngowenhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, yona ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe ziza nanza usuku lweInternational Workers Day ngesonto zisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi lokudula kwezinto. Lolu suku lunanzwa mhlaka 1 ngoNkwenkwezi emhlabeni jikelele. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zithi kumele zengezelelwe iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika, kodwa umqhathi wazo uthi akalayo imali. Izisebenzi zamankampani azimeleyo lazo zikhala ngokufanayo. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Okwenzakalayo kuzisebenzi okwamanje eZimbabwe sikhangelele ukunanza nje ilanga elikhulu ikuthi kulobunzima ke obuthize. Nxa sikhangela emsebenzini lapha indaba yeholo indaba echisayo, nxa sikhangela indaba yeze kukhulumisana singathi kukhulumisana phakathi kwezisebenzi labaqhathi, sibona ilizwi lezisebenzi kalitholakali kumbe bayaliswa ngesilungu bathi ngama collective bargaining, awahambi ngendlela eyiyo. Nxa sikhangela ngendaba zempilo sibona izisebenzi zingena engozini, abane ngi bayalimala abaningi bachiwa impilo yabo. Kuba kunengike sikubonayo sikhangelele lelilanga eliqhakatheke kangaka kweZimbabwe ke kulobunzima bomnotho. Imali eholayo ngezisebenzi iphansi sibili okumangalisayo. Nxa sikhangela ke intengo yezinto ifakwa ke ngemali yangaphandle kwelizwe i-United States dollar, bese sibona izisebenzi zihola ke nge-RTGS. Nxa sebezayidinga ke limali yangaphandle kwamazwe isuka ke ibisisidla ke ibe lendleko enkulu emalini zabo ke izisebenzi. So isuke ingasakwani ke imali eholwa ngabanengi. So yikho okukhona esihlangana lakho njengezisebenzi sikhangelele ilanga eliqhakathike kangaka.
lizaba lemibuthano yini yokunanzaleli langa?
Sikhangelele ukuthi izisebenze zizabuthana kundawo ezithize, indawo ezingadlula amakhulu amabili lanhlanu, esikubiza lapha sithi ngama districts. So kuzaba lemcimbi kuma provinces athize, kumbe kuma regional towns emadolobheni athize, kube njalo lembuthano kuma districts athize, kube lembuthano njalo kuma companies athize, akuma mines emaplazi nathize, abatshengisela ukuthi izisebenzi zizabuthana. So silungiselele sibili, njengoba sike sabanje lokuphumula okwaminyaka emibili ngendaba ye-COVID-19. Azange sibe lombuthano ke ngo-2020, azange sibe lombuthano njalo ngo-2021. Siyaqala nje ukubuthana ngemva ke kokuba sesibona ke indaba ye-COVID-19 isehlile.
Kuyini elingakuxwayisa izisebenzi kanye labaqhatshi?
Siyakhuthaza ke abaqhatshi lazo izisebenzi ukuthi asilenzeni libe lilanga eliqakathekileyo phela, ngokuthi abenza imali abamabhizinisi bayenza ngokuthi kulezisebenzi. Lathi njengezisebenzi ukuze sikhulise imuli zethu, ikuthi siyavukele kuseni sisiye emsebenzini siyesebenzela ke izigaba lapho esihlala khona, ilizwe lethu, lezihlo labangane, labantwana, labobhudi, labanewethu. Kuqakathekile ke ukuthi siliphathe ilanga leli njengelanga eliqakathekileyo kakhulu. Ingane singahamba ngobuningi bethu, siyebuthana endaweni ezithize, sikhangelele ukuthi abaqhatshi labo belisapote leli langa, besapota phela abantu abayibo abasebenzayo abayenza ke ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke.
Umnumzana Jafet Moyo, ngunobhala jikelele we-ZCTU. Umkhokeli we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, sowachitha zonke ingatsha zaleli bandla esithi kumele kuqalwe kutsha kusukwa kwe-MDC Alliance. Iningi lalicabanga ukuthi uChamisa uzaphanga enze umhlangano wokudinga inkokheli entsha owe-Congress. Kodwa leli bandla lithi iCongress iza kwenziwa kungedlula ukhetho lomnyaka ozayo. Kuhlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona izolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, lelunga le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Ayisikho ukuthiyo mfowe, ngiyacizelela and my closing remark, ngiyaphinda ngithi mina iCongress is not part of our agenda for election. iCongress izaba khona after ama-elections. Kathesi kasifuni into ezasiphambanisela i-leadership esinayo. Abantu bonke bayavumelana ukuthi they are converging, they are coming together, they are putting i-citizen at the center of i-activity yonke eyenzakalayo. So iCongress is not anywhere, it's not part of our DNA to see our election. We have a Congress sesivela ku-election. Siyabe sesikwazi ukuthi after 2023 siyabe sesilithethe leli lizwe. After 2023 siyabe sesi-open, but wakathesi we need a guided democracy. Abantu they are guided ukuthi ibhora, umuntu omakwayo ngole bhora. What we need to do kathesi is to mobilize every citizen, is to mobilize every villager ukuthi a-register, is to mobilize every villager ukuthi ahambe kuye-voter, and we take over the state power. Yes, before abantu sonke sasikuma political parties achiyeneyo some of us started at MDC but now this is no longer MDC but we know ukuthi lapho savela khona sawenza lawo ma congress
yakuzwakala mnumzana Ndlovu ungasigqibela uhlelo 30 seconds nje
umfowethu Jabang babukandi akuthi uyabona vele ukuthi democratic space akayazi sengikhuluma ngaye impela njengomeli we CCC ukuthi kusinwa kudedelanwa noma kukhulunywa kuyalalelwana ukuthi omunye utheni into but engikubonayo nje kuphela okuyi-one ukuthi sebephinda futhi into abayenza kumakhuphe bayesaba into e-straightforward nyamala ukuthi babesolani mayizani bacila ibarigela ngoba abakwazi bona bariga ngokwala nje ukwenza i-election bahle bavele barige bengakayi la kwi-election at least izanu yabafaka kwispace barigele mayibarigela lakho sebekhona bona bayala lokuya khona so iZimbabwe mhlawumbe isenkingeni mpela kusiya phambili
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusaswe ubexoxa endawonye lelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Tshabangu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugwalo olusanda kwethulwa yiZimra luveza ukuthi izisebenzi zeZimbabwe zibhadala imali yomthelo enengi kulaleyo ehlawulwa ngamankampani. I-Chronicle ithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi abambe iqhaza encedisane kunhlelo zokukhulisa umnotho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngabe livuka njani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abasilethela izindaba ezimnandi kangaka kunye nabalaleli be-Studio 7. Ngithanda ukuthi sike sikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa yibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokhu be-threatina bazithi bazakhupha imali zangaphandle esigoqela i-US dollar le laborandi labopula kusebenze yona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela mali laphana indola la isifile isifike ukufa. Ngike ngangena emavinkilini izolo khona pha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana ngathola ukuthi i-20 kg mpuphu isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus then i-50 kg yakhona i-8,000 plus bese ngikhangela umholo wamasivu sevensi amaningi ukuthi abe ixayisa kwaba kubo-16 20 kusiya ngathi kuyaphezulwanyana kutho ukuthi-ke ama-service sevensi amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg usiya kwamathathu then usuzibuza-ke khonapho ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa bayasebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo okunye bantu kakusadingi inyanga okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazivuke amakhwapha abantu bezanuka bazivuke amakhwapha bahloniphe abantu basihloniphe sonke ngibe sengicela-ke abantu bonke labo ikakhulu i-population ngathi abantu bonke abahlala emakhaya please ake lizinuka amakhwapha likele ukuvotela ibandla leleli okuthiwa yiZANU PF ibandla leZANU PF selifile akula lutho eliza lenzela lona okhulumayo ngumagutshwa wasePlumtree.
Yes, sike sivingelele ku-Studio 7. Sike sivingelele. Linjani lonke elini lisiphathele sona i-Studio 7. Siyabingelela so sithi mhlawumbe lati singake singene ehlelweni kama uClement Ncube mbuya eDombodene sevaka so mhlawumbe singayamukuleka lati singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo sela lokho sikhona siphila singaphandle kwelinye kodwa siyafisa ukuthi lati sike sisibone ngelinanga mhlawumbe njengoba ngivele plant lapha 32 kilometers from plant selapho engikhona mangukuthi ngisebenza kwi Friday and Chinese angikwazi ukwengena Sunday lami ke ngiyebona abantwana kanti ukuthi ngihlale iminyaka izibe mithathu ngazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha sitshiswa sidutshulwa sitshaywa so besicela ukuthi lathi mhlawumbe ngenziwa kwi audio yami yakuqala since Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngiyele la magama anyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoseyo or engiwaphoselayo ngiyabonga.
Ilizweni ye-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources. Yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi lama izami idliwe bathi bona I know akuhlalwe phansi. Kuhlalwa phansi ini kathi ma umuntu edliwe udliwe. Yabona so hayi kuba nzima abantu bakastudio 7 kukho khonokhu okwenziwa yila manye amazwe ngendlela enjengalena. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonkeni nje ngithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe izanu lokho yangena namhlanje ibambe ile 42 years kambe libone ngani izaphinda futhi yehlule ukwenza into yayo yini naleveli yenza. Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu nosokuyo kumaelection omnye kuyalo kwakho kulibandla, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10, omnye kuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalutshwana. Hayi, asoze sikwanise. Esintwini kule nto okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi lisukumise. Asenzeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition. Elikhanya lamandla ukwedlula wonke ama-opposition sonkeni sikambeni kilo. Singahamba kilo sesiphakamise leyo nto esikuyiphakamisa. Singayiphakamisa ikhona sesizabona iplan ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo kudingakala ukuthi kwenziwe lokhu lalokhu. So kusenziwa isisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula kodwa ezilongoko ezidabukana imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane sihloza amabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lazo zenzela uthela kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezanu kodwa yehluleka le incane kakhulu lokuzeni le mthwakazi leyi hayi into ezincane.
Salibonani uStudio 7 linjani lonke amagumbi namhlanje. Isisisi ilamanga ayenzi umhlangano acacisele abantu kungathiwa kuyo ayijahanga njani ilindeni ukuthi kuze kufike ukhetho ibe sikhetha abantu abafunayo. UChamis I think is very young even ngaba lapho 1980 umncane kakhulu engazami ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top city yonke yesisisi akwenza umhlangano kucacela abantu nje ngabe neqiniso.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singe nekwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi omhlophe owayelipholisa eMelika uDerek Chauvin usefikise amaphepha enkantolo ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubulala onsundu umnumzana George Floyd. I-Reuters ithi inani labantu ababanjwa i-COVID-19 e-Afrika liya liqansa ngenxa yokumemetheka kwalomkhuhlane kwele South Africa. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo ucele iparlamente yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali engena ku $33 billion ezaphathisa ele Ukraine ngezikhali zokulwisana lele Russia. Enye yalimali izasebenza kunhlelo zokuqinisa umnotho weUkraine kanye lokunakekela uzulu walelo lizwe. Ekhuluma ngemva kokusayina isicelo lesi, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi iMelika iphathise leUkraine ukulwela inkululeko yalo ngemva kokuhlaselwa ngele Russia. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekamongameli welizwe uBiden ecela iCongress for i-$33 billion ivele sesibona ngathiwa impi leyi izahamba for umango that we were not anticipating ngoba sasi khangela ukuthi iRussia ibiza bidliza iUkraine within a few weeks or a few days because of its superiority in nuclear weapons and military strength. But sesibona ukuthi hayi ama-Ukrainians lo mongameli wabo uZelensky sesikhuluma bachaya into ehamba. Singabona kathesi impi leyi has changed ilokho zeni the way that it was being fought ekuqaliseni ngoba laphana sabona ama Russians later i-artillery lama tanks into the cities le manpower okakathesi sibona ngathiwa baphongujika izikhali from Russia or from the air lapha babekhona lesigebhe that are in the Black Sea. So kathesi sokufunakala lakho i-weaponry or izikhali ezikwanisa lazo ukufika lapha okuvela khona the attacks from Russia which is outside Ukraine.
Ama Republicans lama Democrats siyazi ukuthi ahlala edlephana edonselana kaboni ngasolinye entweni ezinengi. Ubona ebambana yini kudaba lweUkraine lolu evuma ukupha uMongameli Biden imali le ayicelayo?
Ngibona mina iCongress ivuma ukunika iUkraine this money ngoba siyakwazi ukuthi in the history of this nation kwaba lesikhathi iFrance layo yake yancedisa iUnited States besilwa lama-British to get their independence and sovereignty. So ngibona iUnited States layo incedisa iUkraine ngoba different from ama countries anjenge Iraq le Afghanistan abantu ba Ukraine bazimisele ukulwela inhlabathi yabo. Some of them have resigned their jobs all over the world ukuthi bahambe khona ngale bayilwela ilizwe lwabo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa abantu bavunyelwe ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini. IZCTU ithi izisebenzi zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqeqo zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.